abangaphumelelanga bacelwe ukuba babhalele ugatsha lwezempila kahle besazisa izizathu ezibavimbe ukufinyelela isigaba lesi sokubuzisiswa. Osakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uthi basemizameni yonke abangayenelisa ukunceda ababhekane lenkinga.
Abantwana ababehluleke ukuthi baphatheke kuma interviews kuvike phelileyo mhla ka 3 namhla ka 4 January ncedisile ukuthi njalo bathole ithuba lokuhamba kuma interviews sikhulumisane le Minister of Health and Child Care. Sabatshengisa ukuthi bayenze iphutha ngokuthi babize ama interviews kusele amahola angaphosi angamachumi amabili lane. Abantu abaningi abayibonanga imbiko umlayezo lokuthi kumele baye interview UPH kumbe RR. Ikho-ke iministry ize yabona ukuthi yenze iphutha, sisithi khona nasifake amanye ama-interviews ukuthi ayenziwe mhlaka 9 lamhlaka 10. Abanye babehleli bayethwela izithupha zabo ngoba bekungafunakala ama-slips lana ezimseki. So sibancedisa ukuthi badinge imali, sawatholela izimali zokuthi bagijime baye esikolo bayethatha izithupha. Sikhuluma nje abanye abasendleleni bayeza bavela kubobhinga bazabe ama-interviews kusasa, abanye bahambe namhla. Siyakhuthaza abangavizwanga kuma-interviews ukuthi bangalilahli ithemba. Bekhangele amanye amathuba angavuleka kwezinye indawo, sincedisane sifundo singasebenzisana siyaphambili ukuze bathole.
Omunye wabafundi uNkosiphile Dliwayo ofinyelele isigaba sokubuzisiswa uthi konke kuhambe kahle.
Kuma-interviews bekumnandi kakhulu, sihlangane labo bakhuluma lathi kahle. Into ekade bezifuna basitshelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitshele ukuthi sikulungisise ngaphi la ngaphi. Kodwa khona hayi, ima-interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Umnumzana Prince Ncube uthi konke kuhambe kahle laloba kungayisikho akade kukhangelele, ubethi kuzaba nzima kakhulu.
Semvela ku-interview. Yena i-interview ibikahle bekuyi-just general stuff. I didn't expect something more difficult than me. Ama-results bathe bazawasenda ngendlela esathola ngayo ilokhu as an invitation ethi sibuye ku-interview.
Omunye wabangaphumelelanga ukungena kulesi sigaba uNkosazana Percy Maseko othi bamukelwe kuhle, kodwa inkinga ibe kuye ngoba ubengela ncwadi yempumela yezifundo zika-O-Level.
Mina inkinga ebekhona yokuba ema-certificate bengilawo, kodwa e-mathematics ngibhale last year ngo-June, ngakho i-certificate sami besingakaphumi. Basebengazisa ukuba i-result slip ayifunakali. Lakho ku-advert yabo yenensing babekubhalile sibili khona ukuthi no result slip. Kodwa mina ngihambe ngile themba lokuba bazavuma ngoba i-certificate asikaphumi.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi balotshelwe incwadi zokuthi babuye esigabeni sokuthi babuzisiswe ukuze babonwe ukuba bangangena kuhlelo lwezifundo zalumnyaka ka-2020 lamhlanje lakusasa. Ngimele i-Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.